So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpandula 2020 ku Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje lamemetheka igcwane le COVID-19 eZimbabwe.
Wakathi abantu babona ingani ithule kodwa hayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Amasotsha abulala abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lava eChivu izolo.
Amapolisa kathesi aseselabantlaba ama-suspect.
Izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelwe ukufika eZimbabwe kusukwana ezilandelayo.
Labo ababuyayo bazathola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe.
Sokulo mnyaka wabhubha owaye ngumongameli uRobert Mugabe.
Umgabe thina kasiyelanga lutho, uthela uhlupho kwaye lokulikhonthiwa siyaphambili.
Sanethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ezibhedlela bengezwa imizimba yabo ibuhlungu. Nesikhathi ilizwe leZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa 6837 abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kunani leli kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5345 asebaphepha kumkhuhlane lo. Abedlula amakhulu amabili 206 babhubha. Odokotela bathi kukhanya kulabantu abaningi kulezi nsuku abakhwehlelayo ngenxa yamagaza, ngakho-ke kumele badinge uncedo ezibhedlela. Usikhulisa mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo empilo hospital, uthi kuqakathekile ukuthi abantu badinge uncedo ezibhedlela nxa begula.
Insuku mahlabezulu kukhanya kuyaqanda, yikho-ke umkhuhlane lo we-coronavirus njengoba uyi-flu uyamemetheka kakhulu ebantwini. Siyaxwayisa ukuthi laba abantu abangani bakhwehlela okwamagama engani abezwa kuhle emzimbeni wabo betshiselwa njalo basheshe bayebona bedinga uncedo.
Okwamanje ubona ngazani kuhamba njani xa sikhangele i-COVID-19?
Ikhona lokhu imemetheka ebantwini. Le yinto okuthiwa yi-global pandemic ayiphongusuka ebantwini ngoba ijikeleza abantu, iyangena ebantwini ukuze isikhathi eside ibulala abantu, kumbe abantu abanye bazuze i-vaccine, kumbe abantu labana baze basile lo mkhuhlane sugule sibantu sibaningi kakhulu. Lokhu saqalisa awukangeni kangako ebantwini. Masukhona abantu bazawubona ngoba umkhuhlane lo uyabulala njengoba satho kakudala. Okwakathesi abantu babona ingani ithule kodwa hayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Abantu sebelandela yini khonokele bacebisa khona?
Lokhu kukhanya ukuthi hayi bayenza ovikorona befuqelana besenzani bephefumulelana khonapha nxa bemelele izinto ukuthenga kumbe bethatha izimali lezi ezivela emazweni kumbe besiye emabhenki. Abalaleli abantu angazi ukuthi bazabona ngani.
Usikhutha mfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo empilo hospital. Sixoxe naye ekobulawayo. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamathumi amathathu 27 million asebehlolwe batholakala belo COVID-19. Sokubhubhe phose abayisigidi 88,482. Ibutho leZimbabwe libambisana lamapolisa sebebulele abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa izolo enkambeni ye-Chicken Inn Police Base eChivu. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi abantu laba badutshulwe kulandela ukudingwa kwabo ngabezomthetho okwamahola phose alithumi lasikhombisa. Unyathi uthi akwaziwa ukuthi abantu laba ngobani. Uthi bayitholile imibhobho yemihlobo yama-AK-47 ebithathelwe uLawrence Mupanganyama loPeter Zirebo abadutshulwe basenkambeni le ye-Chicken Inn Police Base. UMupanganyama loZirebo bakubuthele 21st Reserve Force esiqintini seMount Darwin. UZirebo ubiwa elimele kakhulu njalo usesibhedlela. Unyathi uxoxa ngalolu daba.
Amapolisa athanda kwasitshela ukuthi yes, amapolisa kathesi asetshelaantlaba ama-suspects.
Ye, singathi-ke kuhambe njani khona ngale e-Chicken Inn base?
Sisakhangela Jube ukuthi kuhambe njani. Impiko esinayo itshengisa ukuthi kulamandoda angu-2. Amandoda lawa bafike e-police post. Umnyango khona wacela ukukhuluma lomsoja, baya phandle. Bephenduka kwase wafika omunye futhi indoda leyi yase yadubulika umsoja, wase wafa yachaya njalo omunye, bathathi umbhobho base babaleka. So sicela uZulu ukuthi bangafaki imiko ingasiyo ku-social media.
Usine Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa sixoxe laye eseHarare. Konke lokho kwenzakala ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelelwe ukuthi zizafika kwele Zimbabwe kusukwana ezilandelayo. Abanye bathi ukuxokozela elizweni lokuthutshulwa kwamasosha kungabe kubangelwa ngurhulumente ofuna ukuvezela izithunywa lezi ubufakazi bokuthi abaphikisayo bafuna ukuhluthuna umbuso. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF lomnumzana Washington Jamela okubandla le-ZAPU. UGawule usungula lingxoxo.
Ukubuya kwepulane leli ethunywa ngumongameli we-South Africa eZimbabwe kuza nesikhathi esinjengo ukuthi kathesi nxa sikhangela yikuthi abantu laba ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe. Yibo bangatsho njalo betshele abanye ukuthi umumo weZimbabwe unjani. Ngibona ngani kuyinto eqondileyo kakhulu leyo. Kodwa laba abanye abasola abangani bazondile kakhulu abakhuluma nje okunye kwabo, hhayi abalindele kuqale leli qula leSouth Africa lifike lihlangane lawo amacele wonke lizibonele okuyikho kukhona kuground. Umumo yiwo khona. Ngani ngemva kwalokho ke sebengakhuluma kabantu. Ngibona ngani yiwo umumo okhona. Kodwa ke okunye njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi thina ililizwe elizimeleyo. Ililizwe elizimeleyo njalo ilizwe elizibusayo njengeSouth Africa la ezimele layo. Kodwa ngale asitshelwa yiSouth Africa okokwenza, kodwa siyamukela njalo ukuncediswa yiSouth Africa lapho kungabe sidinga khona usizo. Kodwa isukuthi sonke isikhathi lokathi nxa kungaba loluthi olukhona phakathi kwelizwe bese kuthiwa iSouth Africa izangenela, iSouth Africa izangenela. Hhatshi, thina amaZimbabweni imithi esimele sihlale phansi silungise udubo lwethu esilalo njengamaZimbabweni. I-Polad ikhona, bona ngani yi-platform enhle yama-political parties. Even nabama-church wonke bavunyelwe bahlala phansi kukhulunywe kulungiswe udubo esingabe silalo njengamaZimbabweni. Udubo lweZimbabwe lulungiswa eZimbabweni.
Ye, siyakuzwa baba eGawule baba khonapho. Baba Jamelo uyamuzwa uyakhuluma umuntu omdala uhambele sithi
kuyadanisa kodwa ngiyamzwisisa njalo msazi ukuthi akakhululekanga umnumzane uGawule ukuthi akhulume iqiniso. Iqiniso uyalazi, uyalazi kuhle kuhle kakhulu. So ukuthi athi iZimbabwe lize lizimele lodwa kuliqiniso kodwa-ke selehlulekile. IZimbabwe ihulumende yeZimbabwe siyahlulekile ingasakhulumi ilizwe li-right ilizwe ngabantu kodwa obusayo ngohulumende, uhulumende seyehlulekile. Abantu bagcwele eSouth Africa kule impact kwi-economy yeSouth Africa so kufanisa ingenele ngoba ukungahlaliseki kwabantu eZimbabwe bangena kwamakhelwana. So masebengene komakhelwana kumnikeza igunya umakhelwana ukuthi akhulume ngoba sebesidla kuye phela badla kuye. So into ayikhulumayo leyo ukuthi iZimbabwe yilizwe elizimele lodwa akusebenzi lokho. So into esebenzayo nawe uyakwazi kuhle nje ukuthi ukhuluma nje uzama usemsebenzini nje uzama ukuphusha ilokhuza inkulumo zezandla. Kodwa-ke okusalayo sebehlulekile ilizwe libehlule ukulibusa. Abafuni ukuvuma kodwa lini zwe libehlule.
Baba Gawule kuthiwa hayi sokwehlulekini lapha into ziyatsheleka.
Hayi umbono wakhe loyo kithi kuyavunyelwa njengomuntu laye njengezizabane seZimbabwe njengoba ilizwe laye lingelakhe ebelo mbono onjengawo nalo awutshoyo ukuthi abantu sebehlulekile kulalapho kulocele la alisekelayo kodwa nje sikhuluma iqiniso kulokwehlulekiswa okukhona esikwenzelwa ngabantu bona abanye abafuna ukuthi be izinto zisale zinzima kuphela kodwa bazathola intshukusha khangela ukuthi adukusenzakala lisukezenzi leyo indlela bona abantu ade behlanga bekhweza izinto befuna ukuthi uhulumente abantu bavukele uhulumente ayisho ukuthi uhulumente seyeshilekile uhulumente kayeshilekanga uhulumente kulezi gangi nje kuphela esisuke ehlulekisa uhulumente ezingaphandle ezinye lazo ezingaphakathi komhlangano wethu wezanupf ezikhona ezisebenza lezi zida ezifunda izinto zibe zimbi kakhulu ukuze khonokho kubathole sasa bavuke besembusweni kodwa-ke nakunjalo i-south africa iyakunanzelela khonokho njalo i-south africa ikondi izaqondisa izinto ngokuthi ikhiphe izinto njengoba zinjalo loko ukuthi abantu sebeyishilekile sekutheni hhayi kayishiphe singakhuluma ngako kathesi lokho ngoba yonke umuntu lomlando elizwe la yikho abanye abantu bethengisa ilizwe labo bekucela ama-sanctions ukuthi abe khona ukuze into zisale ziwomile elizweni ziwomela umuntu nje osestridile umuntu ohluphekayo ngokunjalo kathesi isikhathi sokuthi abantu befake abakhanda ndawonye balungisise okungabe kuhlupha phakathi kwelizwe layo
baba Jamela
ngiyajabula ukuthi umnumzane uGawule uthi silelungelo ukukhuluma into kuhle kuvela kuye kodwa-ke uhulumende wakhe akanikeze abantu ilungelo lokukhuluma akabanikeze ukhuluma ngabo Hopewell nabanye bonke baphuma emajele bakhulumile akulanto abayenzileyo bakhulumile kodwa sebevele emajele so ukuthi athi sizahlala phansi sikhulume sodwa sesehlulekile kusukela ngo-1980
lapha sizwe umnumzana Washington Jamela okubandla lezaphu lo mnumzana Believe Gawule okubandla lezanupf
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakhuphuna umbuzo kwele mali bakhulumisana loZulu nehlanganiso ezizimeleyo ngokubele kwenziwe kulandela ukususwa esikhundleni kukamongameli Ibrahim Boubacar Keita ngamasotsha ebambisana nehlanganiso yeJune 5 Movement lezinye. Inhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kumele kubiselwe umbuzo kaZulu kungakapheli umnyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngelifa. Kambe labo abangathethanga benzani ngodaba lolu? Silonkosazana Victress Mathuthu kwezim imbokodo lomnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Uma kungela wili mpokambelasi. Umntwana onguyomdala ekhaya la ongumfana nguyoba indlalifa.
So ke asithi ke unkosazana Mathuthu kona enje mana simuzwe. So wena ubona njani khonokho njengoba awendanga kodwa ungaba la mantombazana kube la bafana kume njani khonapho nxa sokubuyile ungenzayo ngoba phela usihlalela wedwa.
Hayi kusho ukuthi mazokusiya mina njengoba lapho ba kumagonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lo mama labantwana bona kungcono ukuthi ma ngisabe ilifa lami ilahle ngokulinganayo ebantwaneni bami yilabo kulokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa ngoba umfana uyindlalifa mhlawumbe ilifa likababa kubekela lapho ukuthi naye yindlalifa kababa le kodwa ma sengimama yinintoinje angiboni ukuthi ngayitshiyela ilifa ngithi ngishiyele indlalifa yami umfana kule kube ninginabantwana abanye abangamantombazane ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakufuna lapho ukuthi umuntu ayibhalekile ngoba ma ngingahamba manje emhlabeni ngingelayi wili kuzangena le nto eshiwo ngubaba uMagonya ukuthi abantu bazovela bathi hayi ngoba umathuthu uhambile emhlabeni kunabantwana bakhe abangaka akashiyanga wili hayi inotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyikuthi ngumntwana oyini ongumfana omdala kuyimalisaniyibhalaniwili yikho ngisikungcono ukuthi siyabhala amasaukuthi masisaba sabela abantwana ngokulinginayo
ye magonya ngincedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ubobi lobo
uyabona into okhulu ngumama ibuhlungu kakhulu kufuka Mdlelase ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni ngaphandle nxa kuwukuthi engumfelwakazi naye umfelwakazi oseswele umuntu ongaba ngumfo wabo omkakhe ongamngena kodwa ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sokamele ukuthi sidinga amaqhinga ukuthi singaphila njani nezehlakalo ezifana lezokuthi umuntu ongumama ayetshona ethe tshona eliqembu elizimeleyo ezela abantwana ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama uma ebantwaneni bakho bunabo bazelele ekhona umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yidlalifa yakho lowo kodwa-ke ngaphezu kwakho konke Mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobudlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yidlalifa akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yidlalifa isikhathi esiningi
ngiyakubona ukuthi nabo abantwana bami bangufasi njengoba bethu angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hayi angeke aze asale egcina laba abanye kodwa futhi ma sikubheka kahle yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu ethiye ebhale wili wathatha inotho wakhe wabeka ezandleni zesiqino ube ezandleni zomunye phakathi lapho kusuka khona futhi izimpi abantwana sebesilwa bebangalokho lo mdala uzathi mina ngimdala
hayi-ke udaba lethu luma lapha walamhlanje besixoxa lo nkosazana Victor Mathudu wezimi imbokodo lo mnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo kuko isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, mthokozo muhle Zimbabwe muhle. Kudibana nokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomthabisi Onias Ndlovu umsakazo we-OnVTV. Sixoxa ngohlelo lwabo lwe-Pink and Purple oluthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa abantu abesifazana elizweni. Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunenge mayelana ngomsakazo we-OnVTV
sabona Mike siyabonga ukusamukela ehlelweni lakho lolo ngamafeatures singathi i-OnVTV inkampani esakhulayo ebumba inhlelo lemidlalo kamabona kude nesingathi thina ngama-talk shows lama-drama sesike saba le midlalo esidlale ku-ZBC njalo yazodlala la ku-internet siphinda njalo sisebenze lamakhampani angathi asekhulile mhlawumbe sibancedisa khona ngama-services e-media esingathi thina i-media consultancies sile nhlelo ezifana labo Pink and Purple esiyadlala ku-National TV njalo khathesi isidlala la ku-internet via YouTube
siyabona ukuthi lisanda ukwethulela uZulu i-season 2 yohlelo lwe-Pink and Purple oluxoxisana ngendaba ezimayelana lokuthuthukisa abantu abesifazana kuqakathekile okungakanani kini njengomsakazo ukuba lohlelo olukhangela indaba ezimayelana lokuthuthukisa abesifazana
kuqakathekile kakhulu kithi ukuthi sibe le nhlelo kubomabonakude kanye la kuradio ezikhangela ukuthuthukiswa kwabantu besifazana esikhathini esiningi singananzelela kuradio la kumabonakude ku-TV lapha sithole ukuthi bekule low participation yabantu abangomama sisiba labantu abaningi abesilisa betholakala be-interviewa kuma-radio la kuma-television lapha kodwa singaboni kakhulu abantu besifazana ngananzelela njalo ukuthi ekusebenzeni kwami okweminyaka engabidlula 5 le organization ekhangela omama ku politics sanazelela ukuthi abanye ngomama bayakhala ngokuthi abala ama space or izindawo ku radio la ku TV lapha abangeneliswa ukuthi bekhuluma imibono yabo njalo bezwakale labo njengabantu abangomama abale imicabango ethi HNU so sabona kuqhakathekile kakhulu ukuthi senze uhlelo lo liphinge emphepu ukuthi lukhangele kakhulu abantu abangomama ukubathuthukisa lokubanika njalo indawo yokuthi bekhulume imibono yabo lathi sizwe imibono yabo ethiniyo
kulabantu abasakhulayo abaningi abesifazana abayenza umsebenzi omuhle kakhulu abaphumelelayo emphakathini abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo nxa befisa ukuxhumana lani kumele bayephi
ngiyavumelana layo kakhulu lapho ukuthi kulabasha abaningi abesifazana abenza imisebenzi emihle kakhulu laba balesifiso ukuthi baze ehlelweni lethu ku Pink and Purple bengasithola ku Facebook at Bonvi TV njalo bengasithola mhlawumbe la ku YouTube lapho sibeka khona inhlelo zethu under Bonvi TV abangabe befisa ukuxhumana lathi bengasithola ku email address ethi bonvi.net@gmail.com i email njalo ngiyaphinda onvi.net@gmail.com bangaxhumana lathi nxa befisa ukuthi mhlawumbe siba invite kuhlelo lwethu njalo sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuthi sibanikeze amathuba kuhlelo lethu
Mthabisi Onias Ndlovu womsakazo we Onvi TV asiyabonga ngokungena kuhlelo Mthabisi Mthakazo omuhle sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo silugqiba lapha uhlelo sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. Zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7 olivalelisayo ngenjabulo igama lami nguMaikove Mthakazo omuhle zimpapo muhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungathini lokusasa. Siyasizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkandla usiphatheleni mfundisi
Namhlanje ngelizwi lethu yalithola encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka isahluko sesithupha siqale kwindima yesithupha sihuma endimeni yesikhombisa inhloko yendaba ithi uJesu uphilisa ngesabatha kufundeka kanje Wathi ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene 7 ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka icala zihlobo ezithandekileyo lapha sihlangana le ndaba uJesu esiyangena esinagogeni lapha esiyafundisa khona abantu iindaba ezinhle zokuphilisa inyama lemiphefumulo yabo kuthiwa phakathi kwaleli xuku elalikhona lapho esinagogeni kwakulababhali labafarisi abathi nxa uJesu engena kabazange bakhangele ukusiza lo umuntu welisandla ekuthiwa sasishwabene bona bangena bekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani kulo muntu olesandla esishwabeneyo kwisabatha lingizwisise kahle kabazange bakhangele omunye wabo lo owayehlupheka elisandla esigogekileyo bona into abayikhangelayo yikuthi kambe uJesu uza kuthini ngomthetho kaMosi lo wawusithi abantu ngesabatha kabaphumule bangenzi lutho kuthiwa babeqaphelisa ukuthi uza kwenzani ukuze bambeke icala umuntu lo wayedinga uncedo lobana laye aphile impilo engcono efanana leyab abanye abantu abela kusebenza isandla sakhe esenza imisebenzi eqondene nokuziphilisa. Kabazange bake bakukhangele konke khona lokho. Bona asizwa ukuthi babe igogeke ngapi ngaphandle kokuthi mhlawumbe babe gogeke engqondweni. Bona abakukhangelayo yikuthi uJesu uzakwenzani ngesabatha. Babekhangele ukuthi bambeke icala angenza into ezasiza lesi sidalwa sikaNkulunkulu esasihluphekile, esasidinga uncedo, sisiza esinagogeni empelini ukuthi laso mhlawumbe engxenye singadobha uncane njengoba wayegogekile. Engxenye ngumuntu owayephila ngokucela ukuza kwakhe esinagogeni. Wayesenzela ukuthi mhlawumbe laba abanezandla ezimbili laba ababhali labafarisi okwakuyizikhulu phakathi komphakathi bangamsiza. Kodwa laba abantu kabazange bakucabange bona ababhali labafarisi, bathi bona bakhangelele ukuthi uJesu uza kwenza nesabatha. Ngababhali labafarisi phakathi kwethu abakhangele belalela amazwi abanye abantu endaweni yokuthi bakhangele ukuthi bona bangadlala ndima bani ekusizeni abanye abantu, into abayaziyo ukusola lokwenameka abantu amacala. Bakhona abantu sengisho kuleli lizwe lakithi asebesesaba ukuthi bakhulume indaba ezizasiza abanye abantu ngoba bakhona abaqaphele ukubona ukuthi labo okumele basize abantu baza kuthini. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, naka abantu ohlezi labo bazwele usizi.
Akuyiphethe mfundisi,
sikhulekele uNkulunkulu sinike inhliziyo lozwelo lokuzwisisa yokunceda labo abehlulekayo phakathi kwethu, singanaki okuningi. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezomculo namhla silogugu moyo.
Salbonan salbonan emakhaya, igama ngugugu imoyo owaseluveve kwaBulawayo. Ugugu qala ucule semncane esebenze eMtshabezi High School, apho bengicula khona lo Thembani Dube. And then ukusuka kwami eMtshabezi ngacula le brothers zam nosister wam besiyigroup ebelithwalo naye Ablaze. And then ngasuka njalo naya eHarare, apho bengicula khona labaculi baseHarare abafana nabo Fungisayi, o Elias Msako, okuzinya kujika, o Bethani nabo Messi. Ngaqala ke kwenze yami album eyaqala ibithwa yona Nero Parashe, ngayenzela ividiyo. And then yesibili ibithwa yona Eloy Eloy. And then kwazothi ngo-2013 ngenza i-album ebithwa Unati, engasazange ngikwazi kuyimaketha kakuhle ngoba bengisensiza apha eCape Town, away I'm best okwamanje. Apha eCape Town ngirelease i-singles zami ezimbili, eyaqala yona ithwayo On My Knees, ele video eku YouTube. Ungahamba ku YouTube yedinga ugugu imoyo, usubscribe, like, comment, uzoyifumana pa i video. And then bese kusithi i audio yona ayikabi online kodwa izoba khona ezilandelayo. Ingoma ethiwa Ngiyabonga. Those are the singles that I have for now. Up in Cape Town, I'm singing with abaculi base Malawi, Congo, South Africans, yeah, baninzi Nigerians. Just trying ukuthi ngifunde okuningi ukucela labantu abathile. And God has been faithful with Jenny Yami. I'm a worship leader as well. Ship Gate Citadel Church. Yeah. So I thank God for everything. And ngendlela angiqhube ngayo kwaze kwala. Yeah. Thank you so much for your support, balaleli. Yalandi sekela, yalandi subscribe, yalandi commenta. Ogwa manje, ukuku uti papai, and God bless you.
Shumaka TV, uhlelo lolamhlanje, uthi sikhangele ebesilazo. Lamemetheka igcwane le-COVID-19 eZimbabwe. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje, olivalisayo ngoKip Stube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.